into emqoka yile mfukankomo angisho ukuthi ngivumile ngalokwenzakalayo ukuthi izanu iwinile eqinisweni engikwaziyo ukuthi izanu akulakhetho engaluwina ine free and fair election kodwa ngifuna ukugcona kakhulu inkokheli ze MDC Alliance ngoba yizo engizizwileyo ikakhulu uTendai Ubidi isimzwile ephuma etshela abantu ukuthi abazukwemukela impumela yokhetho nxa iMDC inganqobanga yibuwula obuphindaphindiweyo ukuthi ungumkhokheli kuye kuma phambi komhlaba utshela abantu ukuthi singenile ekhethweni kodwa asizukwemukela impumela yokhetho nxa kuyukuthi thina sidlule pho lingeneleni ekhethweni angithi ukukhetho lingenele ukuthi abantu bekhetha ukuthi bafuna bani nxa bengasakukhethanga wena yibuchapha ukuthi uye kuma phambi komhlaba uthi ngangingakhethwanga mina lingavumi uvumeleni vele ukuthi uyengena kulolo khetho uphambanisile uTendai izigwenxa ziyamlandela ndawo yonke lapho yakhona sokuthi ngakuthiwa bamncitsha ithuba lokuthi abekhuluma lentatheli zindaba mayelana ngendaba zokhetho ngoba amazwi akhe kawakhi abhidliza
amapholisa sikhuluma nje athi ayamdinga yena uTendai Bidi kanye lo mnumzana Chiziva singabona bebotshwa yini ababili laba
iqinisa ukuthi umuntu obotshwayo ngumuntu oleqala uma kuyukuthi umthetho isisekelo sesiqhuse seZimbabwe iconstitution kunye lemthetho yeZimbabwe nxa ivalulekile ekuthini nxa umuntu engakhuluma amazwi anjengala akhishwe nguTendai Bidi kulicala akusho ukuthi bazamdinga bembophe ngoba wephula umthetho kodwa ke lo munye lo ujaha lo owesibili okhuluma ngaye nxa kuyukuthi laye into ayenzileyo yephula umthetho weZimbabwe bazabotshwa